Siya lamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence wonanzwa umhlaba wonke sixoxa lo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuqoqileyo.
Ngiyabonga sithandekile. Ingathi lo ngumnyaka nje obenze manyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kunokhetho kuphela olunye ukhetho kubuyela olunye ukhetho. Kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane, ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade kubanjwe khona ngu-member of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela lezithisiyanqoba lapho ibhupha layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alitshumi lasithupha kuhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi insuku, njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Hayi, udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona, ama-awarenesses ekhona, kugqugquzelwa kukhulunywa, kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu, ngoba bona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawonye bengela nto zokwenza. Kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani, okuyikho okukalela khona, ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa kwabesifazana okuningi ungakunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezomnotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyidingeko yemali. Umama ngumuntu olesihle, omama basuka bekhangele into eziningi, okuyikho okudala ukuthi umama ngesikhathi esihlukumezekile uyakekho ukuthele ukuthi bilikahle ngiye emthethweni ngendlela engifundiswe ngakhona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngakhona. Kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi mase kufike kulesani isigaba nomazathesi umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula ususesulela khona ethethwandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama besintini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani. Abantu abami bazaphila, hayi bekungcono usekazane ekhona. So kuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi, ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe mdalo wakhe umuntu olesihle lesihlelo.
Embikweni eliyamukelayo njengabakhokheli emphakathini, lifumana ukuthi ngabesilisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Kwabesilisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye, ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi, njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge office ekhuluma udaba lwakhe lisusa ukuthi uhlukumezwa ngumama, indaba yakhe ayiyamukeleki njengekamama ma efika. Obaba labana ababoni ubudoda bakhe, okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kuncindenezeke, kwenza singabikwazi ukuthi inani lokuhlukumezeka kwabobaba likhule okunganani ngezizathu zenyelo.
Abantwana-ke,
okwabantwana khona kubuhlungu, abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu, sebehlukumezana bodwa. Abantwana bethu kathesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngibe ngasiphi isimo. Abantwana bethu sebewayini bayahlukumezana ezikolo kunje bayatshayana bayabulalana, izolo nje bezivalwa. Ungathola ukuthi ningi imikhosi ebekhona sebehlukumezeni, kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakathiso asebeziphatha ngezinga eliphezulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.